Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMkhwekhwezi 2021 kuKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabantu abadika balandeli uhlelo lweCOVID-19 lockdown eKhwekhwe. Okulomuntu obulewe ngumkhakha wegciwane leli elibulala ngamandla.
Lapha eKhwekhwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela, abantu vele bayazihambela bezenzela ibhizinisi.
Lokhu abantu bedideke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Lokumalaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe leZimbabwe.
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona eSupreme Court.
Izakhamizi zikhala ngabakhukhuluza inotho yezabelo ezinjengegolide lokunye.
Ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona labo banjani bayasinika okunye.
Sokule minyaka emibili wabhubha uDumiso Dabengwa, wayekhokhela ezomvikela lamasosha ensida kubandla lezaphu lebutho leZebra. Lingakhuthwa ngezamasiko.
Siye sizikhombisela lathi abantu abadala bebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa.
Lidlale njani iqembu leHighlanders lelebulawayo Chiefs? Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanye abantu abahlala eKhwekhwe badika basoze balandele isiqondiso zomthetho okuvalela uZulu ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhakha weCOVID-19 oqhamuke kwele India osutholakale edolobheni leli. Bathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idolobho leli lifakwe ngaphansi kohlelo lwe-lockdown okwamaviki amabili kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKhwekhwe obulawe ngumkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India okubikwa ukuba umemetheka lula njalo ubulala abantu abaningi. Loba kunjalo kulabanye abantu abathi kabasoze bahlale ezindlini ngoba kumele baphandele imuli zabo ukudla. Unkosikazi Lethubuhle Sibindi, isakhamuzi seKhwekhwe, uthi banyeke bahlale ezindlini ngoba bayazisebenza.
Lapha eKhwekhwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela, abantu vele bayazihambela bezenzela ibhizinisi. Abezomthetho labo sebethatha advantage ngoba somelwe khathesi ukhiphe ibribe ukuthi uze bakuvumele ungene town yesebenza. Bekungabe kube kungcono ukuthi ngabe uhulumende wenze i-serious contact tracing.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu uyakusekela lokhu.
Abantu abalandeli umgoqo efakiweyo ngenxa yobunzima besimo somnotho iKhwekhwe yonke jikelele, siyabona laba abaphila ngokuzithengisela ngoba imali ingena lapha ihle iphume, okubangela ukuthi abantu begcine behamba nje bengasanaki le migoqo efakiweyo ngenxa yokuthi kufanele bebone ukuthi izimuli zabo zidlile.
Kusenjalo amajekiseni ahlatshwa abantu ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 asesilela koBulawayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlale wedale le-Executive Council yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi umuthi osilelayo kumele udingwe ngokuphangisa.
Kulosizo ukuthi siyatshela ukuthi lapha abantu bahambile befuna ukuthi bayehlatshwa i-vaccine le-COVID-19, kodwa siyatshela abantu abaningi ade behlaba idosi yokuqala bathi bona kuthiwa idosi yokuqala ayisekho, ngokunjalo kwabantu khaya ngathi balo ubuhlungu. Uhulumende kakunanzele masinya ancedisa abantu ngokuthi awodele idosi abantu nxa kunemkhuhlane esizwa kuthiwa amemetheka sokulalo futhi okungathi ubuya ufase number 3 ongathi lolanga kambe nxa kubuya kunje kuye kuthiwa kusela dosi kwangathi asuyendele. Uhulumende kangenele masinya anceda abantu.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi umuthi uyasilela ngoba abantu sebezwisisile ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Government kumele izame ngokusemandleni ukuthi yenze ukuthi i-vaccine itholakale. Khangela ukuthi abantu kade sebeyifuna i-vaccine ukwenzela ukuthi sivikele lo mkhuhlane.
Ekhuluma le-Studio 7 namhla emini, umqondisi wezempilakahle ekhanselini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuthi uBulawayo kazange yathole amajekiseni awokuhlaba abantu okwakuqala kulawo atholakale muva. Uthi kabalalwazi ukuba bazathola nini amajekiseni la. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula 1,600 630,348 sebahlatshwa okwakuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili bafingaphose inkulungwane ezingamakhulu amathathu, i-273,725. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye, i-1,586 eZimbabwe.
Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku. Loku abantu betiteke ingqondo ngokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Inhlanganiso ye-Young Lawyers Association of Zimbabwe labantu abambalwa okwamanje sebephanyeke udaba lukamalaba e-Constitutional Court besithi kumele kudingisiswe ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza njani iminyaka emihlanu yokuthi asebenze engumahluli omkhulu uChief Justice. Abasekela uhulumende bathi kwengezwa ngemfanelo iminyaka yokusebenza kukamalaba kulandelwa ukupaswa kumthetho weZimbabwe Constitutional Amendment number 2. Ukuze sizwe okwenzakalakho namanje, sixoxele umnumzana Machobana Ncube, igqweta elilwela amalungelo kaZulu.
I-decision ye-High Court was appealed e-Supreme Court, yaphikiswa e-Supreme Court. Lokho kusho ukuthi i-common law yeZimbabwe iyabe isitsho ukuthi i-decision leyo yama-judges e-High Court isibekwe eceleni, esilungu esithi i-suspended. Angikwazi ukuthi yikho okwenzakala yini eHarare, kodwa engikwaziyo engikubonileyo ukuthi uGwawu Nzanguyo ongu-acting Chief Justice, whether uMalaba has taken time off or is on leave, asazi ukuthi kwenzakalani eHarare. Kodwa nxa kuyukuthi kulandelwe khona ukuthi i-appeal iyasuspenda i-original decision, it means ukuthi uthi usemsebenzini, kusho ukuthi isalary yakhe ulayo, kusho ukuthi yonke into imi ngalowo mumo until i-Supreme Court iyenze isinqumo ukuthi iyavumela le High Court or not.
Kuyini okuza kwenzakala emthethwandaba khona manje nxa sikhangela ngokuthi usuka aphilwa-ke, kumele kwenziweni kuya phambili?
Asazi ukuthi kuyozala nkomoni khona e-Supreme Court, ngoba singeke sitsho ngokuthi kuzakwenzakalani, kodwa esiwunanzelela ukuthi wonke ama-judges e-Supreme Court akhona abayilabo abanye ababebotshiswa edale le-High Court. Okusho ukuthi lawo ma-judges awe-Supreme Court akhona okwamanje angeke ahlale ukuthi azwe lolu daba. Kusho ukuthi kuyabe sokufuneka ukuthi mhlawumbe kufakwe esitting ama-acting judges. Kodwa nxa sinanzelela i-Supreme Court Act ithi ama-acting judges abavunyelwa ukuthi bahlale bebodwa, lizananzelela ukuthi i-Supreme Court iba yahlala kungama-judge amathathu e-minimum or i-maximum ye-5. Okusho ukuthi ama-judge lama-acting angake ahlale ewodwa nxa silandela i-Supreme Court Act. Ufuze ukuthi ahlale elo Supreme Court judge ovele appointed to that bench. Okusho ukuthi engunanzelelayo okungenzakala ukuthi kuthathwe ama-judges amanye from the High Court appointed effectively to a Supreme Court, loba oyedwa loba babili, owesithathu ube ngu-acting judge kumbe ababili kube ama-acting judges, ukuthi bahlale ukuthi bezwe indaba ye-aphilile. Asazi ukuthi bazayiphatha njani udaba, kodwa sibonile phela ukuthi abe-High Court bathe sosilindile abe-Supreme Court sizuthi bazawuthi.
Umnumzana Machubana Ncube, ligqweta elilwela amalungelo kaZulu, sixoxelaye ekubulawayo. Bayakhala abantu esigabeni sebubi esabeleni seMathebeleni North abathi umnotho wabo uhuquluzwa ngabantu abangathiyi okokuthuthukisa indawo yabo. Inhlanganiso yehapa kukutrust ibambisana le-Studio 7 ixoxe labanye abantu esigabeni lesi. Umnumzana Ruben Ndlovu, usobhuku weNaleni Village, uthi akulantuthuko endaweni yabo loba kugcwele igolide.
Silohlupho kakhulu ke kwezegolide ezenjiwa phakathi kwezigaba zethu. ngoba izigaba zethu 1 asila clinic, 2 asila sizikolo. Isikole esilazo lokho ke inaleni yona ngokwayo sisafundela ku farm houses. Sizama ukuthi sakhe i classroom block ngama resources wona lawo awe golide.
Okuhlanganiso ye Harbor Trust unkosazana Nomsa Gumbo uthi kumele abantu abemba igolide lokunye okuthiyeneyo bathuthukise isigaba sabo.
Ngesifiso sami bengikhangelela ukuthi abantu abagebha igolide la kule indawo ngabona lapho banjani bayasinika okunye babhadale kumbe ama 10% endawo ukuthi lati ngasithatha inzuzo lapha sibhadale okunye okulutshwane lapha lanezasala linjani lizithuthukisa ngakho. Sikhangele ngikhangelele kakhulu ukuthi ukwakhiwa kwesikolo, ukugejelwa amanzi, udinga amanzi, ukwakhiwa kweklinika, ukulungiswa kwemigwaqo. Sikhangelele ukuthi inzuzo esiyithola khona iphume ngapha ekutholeni igolide. Manje bona basuke abasehamba legolide lonke bachiye futhi bebulele ezemvelo bedilizizihlahla utshani kusala amagodi okubangela ukuthi izifuyo ziwele.
Lokhu kusekelwa ngukansela Robert Lunga.
Sabe sikhangelele ukuthi njengomthetho welizwe ku-devolution lati isincedise ukuze sibe lama infrastructure angana akhangeleka izikolo kakhulu esikhangelele khona even ama clinic. Ikwese ngani sikukhangelele sibe ukuthi abanikazi bezimayenzi sikhulumisane labo labo bebele ngabe sebenza ezindaweni zethu bethatha igold Disney at least bebele plow back ku infrastructure ku development eyabe silawo ku community. So singathi sesaqalisa ukuthi sikhulumisane nawo kubona ngani kungani kuzahamba kuzaphumelela.
Kusukela namhla maviki wonke ngesonto sizabe silethulela indaba ezijeneyo eziqoqwe yapha ku Trust le Studio 7. Sokule minyaka emibili uDumiso Dabengo wabhubha, kulabanye abathi kumele imisebenzi yakhe ikhonjulwe ngabantu bonke eZimbabwe ngoba walela umuntu wonke ngesikhathi sempi yenkululeko. UDumiso Dabengo wayekhokhela abesitha kubandla lezaphu lakubutho leZipra. Wangcwatshwa eNtaba Zinduna. Sixoxe lomnumzana Patrick Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu ngemisebenzi kaDabengo.
Namhla siyakhumbula umnyaka wesibili sithiye leqhawe uDumiso Dabengo. Lokhu siya phambili ngomsebenzi wakhe awungasawufezanga, lezifundiso zakhe ayesifundisa zona lokhu sizikhumbula. Ngoba ufika uDabengo ekhala kakhulu ngokunganakwa kwembali yamaZipra, ngokunganakwa ngokulwa kwamaZipra ekukhululeni leli lizwe. Into ebimqoka kakhulu kuye ukuthi imbali yamaZipra inakwe. So ngilingananzelela ukuthi iZipra khathesi isiphuqile yaze yafika khona ngale president ya amendwa lani Veterans Act. Kungezinye kwezinto ezithilo zikaDabengo abeziphusha ngesikhathi silayo. Ngakho ke imbali yakhe lathi njengezaphu sisayifuqela phambili ukuze sifeze amaphupho akhe ashele umgabo. Sidlala ngokuthula manxelela.
UMnumzana Patrick Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu besixoxa laye ekubulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Indaba yomlilo inyila Congo ikhafula amalahle avuthayo kule Democratic Republic of Congo duzane nedolobho leGoma. Kubikwa ukuba kulabanye abantu asebelahlekelwe yimizi labanye asebebaleke kuleyo ndawo ngenxa yokuthi besaba ukuthi bangabulawa yomlilo lo ovuthayo. Iqhubekela phambili imidlalo yeBasketball Africa League kule Rwanda. Kulamaqembu alitshumi lambili angcwilana emidlalweni le esungula iBasketball Africa League. Umongameli Joe Biden usethule umthetho wokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu abadabuka eMpumalanga. Umthetho lo usekelwe ngamabandla amakhulu elizweni. Okwesikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngolunye udaba olumangalisayo olokuthi-ke amantombazana asezidingela amajaha. Wonke lokhu kwenzakala enkundleni zokuxhumana ezinjengabo-Facebook labo-WhatsApp lokunye okutshiyeneyo. Namhlanje-ke sixoxa lo nkosazana Seludewa.
Kuyenzeka angithi lamalanga vele uthando siluthola ku-internet. So vele kuyenzeka bayadinga uthando abantu, nathi singabantu besifazane siyakwazi ukuthi sikwazi nathi ukuthi siludinge siluthole. Ya, kunjalo.
Right, akusitshele sike sakubona ke ku-social media sibili xoxa labanye abantu ubatshela iqiniso ukuthi nasikhombisele ijaha sitshele kancane.
Ya, ya iqiniso shema, hayi ngishilo ya ujaha ngambona sahlangana nje kwenye igroup ne-Facebook ngamthanda, he was looking so nice, so handsome. Ngasho ngathi hayi uyabona lo umhlobo wenkomo zami lo lwe ngaba umkhwenyana wakodewa. Waqale sahleke cabanga ukuthi ngiyadlala, hayi wabona ukuthi hayi ngi-serious kumanje nje hayi siright. Saxoxa mpela saxoxa ngase ngithi kuye mina ngizovula isifuba sami ngikutshela iqiniso. Angifuni ukuthi ngubhode ngale sikhulume nge-COVID, sikhulume ngezinto ezingekho. Hayi bhuti, mina ungishaye ngaphakathi, ngikuthandile. He was just so shocked. Waba shocked, wathi really, ngathi yes, wathi uthandeni, ngathi nje. Ukubuka ngoko wakho, ngingene ithombe ezithombeni zakho, ngabona ama-photos wakho. So, hayi wena ngumhlobo wenkomo zakithi straight. Hayi, ngihlulekile ukuzibamba. Ngoba ngacabanga ukuthi ngithumele umngane wami ne, ngase ngithi hayi, ithi ngingamthumeli. Lokho kufana phela lokuthuma izambane, ukuthi izambane gijima laphana egundwaneni. So ngathi hayi, angeke ngize ngithume izambane leli ukuthi liye egundwaneni, ngoba igundwane lingafika lilidla izambane. Ngathi ithi ngimlande mina straight, ngifike ngimtshele ukuthi hayi, mina ngiyazithandela lapho kuwe. And ebengakholwa, uze wabona ukuthi hayi, serious lo muntu, hayi uyangithanda.
Ye, kodwa kunjani? Kuhamba kuhle kumbe?
Kuhamba kuhle, kusahamba kuhle. Angazi noma kuzobuye kutshintshe ngoba ubhalo akekho nje lapha e-South Africa naye kwelinye ilizwe.
So kodwa kujayelekanga lokho usithethe ngapha isikhathi.
Hayi, ngizinikile. Ngathi ngiqale ngisibala igwala, ngithi hayi, ngizamqalaphi nalo muntu, ngizamqalaphi ngoba ngikho lapho engize ngacabanga khona ukucela umngane. Ngabe ngathi hayi, umngane ngeke ngimthumele. What if uzafika ngala ngibhode emuva bese uyamthatha ngoba hayi, muhle phela umntana abantu, uzele umfazi laphayana.
Uthole inkosi yakho,
hayi, ungathi ngiyitholile.
So ucaukuthi nizashada kumbe izakuza njani ukuthi nibonane njengoba omunye ukhatshana, omunye ongapha, omunye ukhonale?
Okwamanje kusase-eli ukuthi sikhulume ngomshado. Okunye futhi okwenza yikho lokhu ukuthi omunye ukhatshana kulama-COVID, ukuhamba kuvaliwe, abantu abakwazi ukutravela. So sizokubona uhamba kwesikhathi ukuthi kwenzakalani.
Abadala bazawuthi vele ukukhombisa amajaha kulizilo. Akubatshela abadala ukuthi hheyi, sokume njani?
Kwakulizilo kudala, manje akuseyizilo. Omunye nomunye uyazikhulumela into ayifunayo. Izinto lokhu ezitshintsha, siye sizikhombisela lathi abantu abadala mebebekwazi ukuthi abantu babo sesibakhombisa. Siyakhombisa, sisadlali sibili, sifuna ukwakha imizi sizikhombise. Kathi ngayekela ukukhombisa, uzangikhombisa sikhathi bane ngamboni. Animele ngimlande lapho ngiyemkhombisa, abekwazi hayi kulo siso nje omfunayo.
Hayi ke, sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Besilo nkosazana Seludewa ohlala khona ngale kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi?
Sihlala njalo bazalwana abathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli isahluko sokuqala sabala indima ezimbili u-4 lo-8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje verse 4. Kwathi ehlangene nawo wabayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcinani komhlaba. Namhlanje ke ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangeleyo abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini namabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke. Lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho silo amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo phathe intambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yilo lalo kahlale endaweni akuyo ayiphiwe nguNkulunkulu enze okuqondileyo kube lobufakazi. Ngakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Kungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo, ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba suwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Lanqabele izikhundla ezinkulu ngikholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema. Bangayabuka eJudiya, bayabuka eSamaria, kodwa lapha abahlala khona kubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo lokuzenzisa lobukhwaba lokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi, nxa uyilokho enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathakeli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba induna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingazizonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe, ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungisi eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungisi eJerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asikhulekeni Baba Thixo Ngcwele, sicela ukubana usitshengise amandla eJerusalema leli sukulo ngokushiyana kwethu. Senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu okuzamukalela phambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sokusikhathi kona manje sezabatsha.
Lingali chona njani mchokazo mwushe zimpapo mwushe. Nyali bingelela kushelo lwethulwa namhla nje igama ngumayikove. Namhla kushelo sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla abaziphandelayo. Ngesingezi bathi baku informal sector. Sikhangela udaba lokuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi eZimbabwe lisalwisana nge-COVID-19. Silo Michael Ndweni owenhlanganiso yebulawayo Vendors Traders Association kanye lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo. Sokuqala lo Ndweni, abantu abakumsebenzi wezandla baphila njani elizweni? Siyezwa abanye bekhala besithi ukuvalwa kokungcwele sekuphambanisa indlela abathola ngayo imali.
Abantu sebesebenza ngama runners kulabo abafuna impahla ezivela phandle kwelizwe, so kulabantu ke abagijimayo besebenza ama truck lawo, ama haulage trucks, abanye besebenza ezinye indlela ukuthi impahla zifike elizweni. So yikho sokukhona ka test kulosizo ukuthi uhulumende sike samtshela nyakenye ukuthi amaboda kavule ngabantu baphila ngawo, kodwa ke avula okwenyanga asephinde valwa futhi njalo. Ngawo uhulumende uyalayela abantu avule amaboda abantu baphume bayithengisa impahla.
Manje Ndiweni, udaba lolu lungalungisiswa njani?
Kule ndlela zokuthi nxa evuliwe ama-shops ke nalawa abevuliwe abe njengokuthi nxa evuliwe kathesi kunje singathi nesina njengomzekeliso kube nama-shops vele ayenzelwe abantu abazokoda impahla abavela sithi eZimbabwe belandela izinqumo ze-COVID-19. Kuyasukulungisa kwenziwe amabhoda avale abantu angabayanga. Abantu abanothileyo bayaziphaphela nje, akula mntu omiswayo nxa efuna ukuphumela izweni esemoyeni, kuvale thina phela abayanga ezweni sokuthi sinjani sibhadele i-examthela sicha siphaphe sihambe lapho sifika khona.
Hayi, siyabonga Ndweni. Wothi sizwe ukuthi uMhlubulo yena uthini. Robson, udaba lukhona kuhlelo uluzwile, yini umbono wakho?
Isimo lokhe sinjalo, kodwa siyasebenza okuhle ukuthi sesisebenze isikhathi esihle sesiyenelisa ukuthi sisebenze, kodwa isimo asikajiki ngoba kathesi lokhe sisasebenza ngokusebenzisa ama-sanitizer lawo aziza inkulungwane zemali kona singakwanisi ukuthi siwathenge.
Kulula na ukusebenza elizweni kulesi sikhathi nina abakumsebenzi wezandla kumele liqhubekele phambili lihlonipha imithetho evimba ukumemetheka kwe-COVID-19?
Akukolula ngoba into esisebenzisayo ama-thermometer lawa yokuthatha ama-temperature abiza lawo ukuthi sisebenzise ama-battery. Ama-battery aba yinto ebiza kakhulu ukuthi uwasebenzise, uzawuwasebenzisa nakubantu abangathengiyo abazidlulelayo, abadlula bebuza ama-price bazidlulele. Le-sanitizer uzakugezisa abantu izandla, abantu abangathengiyo. Ngemva kwesikhathi okuphela kwelanga uzabe ususebenzisile into ongasoze ukwanise ukuzivisela ngeprofit uzabe uyitholile ngelanga.
Hayi, siyabonga Mhlubulo othi siphe uNdweni ithuba lokugqiba uhlelo. Ndweni, phosela amazwi okugcina.
Esikugquzelayo ukuthi inxa kuthiwa kulandela izinqumo ze-COVID-19 uzantu basinde, awukhangele futhi indaba ama-livelihoods, awube ne-balance between i-COVID-19 restrictions enforcements and also ama-livelihoods. Sikhangeleke abantu abachaphayo ngabantu abangcono, kutho ukuthi abanye labantu abanemzulu ogcweleyo akula muntu omkhangeleyo uzadubeka nje. Khonokho sekusuke sokuphambanisa ke ilungelo lokuthi siyalingana njengabantu.
Hayi, izulukandaba, sithanda ukubonga uMichael Ndweni kanye loRobson Mhlubulo ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethweleni ohlelo lwanamhlanje. Alingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 lakukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Olibalisayo ngenjabulo, igama nguMaigobe. Bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Wezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club linqobe eleBulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weChibuku Cup. Kulamaqembu amane adlala kugroup le eBulawayo. Kulamanye njalo amaqembu endaweni ezijeneyo zelizwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Kulabanye abantu abadika balulandeli uhlelo lwe-COVID-19 lockdown eKwekwe. Okulomuntu obulewe umkhakha wegcwane leli elibulala ngamandla eliqhamuke kwele India. Izakhamizi zikhala ngamahuquluza inotho yezabelo ezinjengegolide lokunye. Sokule minyaka emibili kwabhubha uDumiso Dabengwa, wayekhokhela ezomvikela zamasosha ensitha kubandla lezabhu lebutho lezebra. Silukuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lisa ungikeeps tobe.
Yalibona.